Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 21 Mabasa 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhlelo lokubala abantu olwe-census luqala namuhla. Abaqashwe ukubala abantu bekhala ngokuthi abaphiwanga imali yokusebenzisa ngesikhathi bebala abantu.
Nga kuyi-criteria enjani ikho lokho? Ayikho nalokho abakulethileyo lonyaka.
Uhulumende usemise ukusebenza kwebhanga le-Medbank logatsha lokuthumezela abanye imali olwenkampani yeSimbisa Brands. Esetheswa icala lokwephula umthetho okusetshenziswa kwemali yaphandle kwelizwe.
Yebo kambe ngabe dinga lo lalwana adinga abathakathi emuhulumende aphenduka abe ngutsika mtanda adinga abathakathi abangekhoyo.
Inhlanganiso yabe Botswana abaphila ngokuthengisa izitaladeni ithi abomthetho kumele baqale ukususa abantu bokuza abakule ibhizimusi okumele ibekelwe izizalwane zalelo lizwe kuphela.
As long kulokuzisisana abantu bakithi kumele bawuhloniphe lokhu ukuze kungabi lokudonselana kanye lokufuthelana njengalokhu okukhona eSouth Africa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Uhlelo lokubala abantu olwe-census luqala namuhla. Abaqashwe ukubala abantu bekhala ngokuthi abaphiwanga imali yokusebenzisa ngesikhathi bebala abantu. Esizwe omunye wabo ekhala ngokungaphiwa imali.
Semaini Mari Trust ikunyunyuta zvikuru nekuda kwekutambiswa nhovane Zimstart iyo yakati pinza mabasa ichiti tichaita basa rekuverenga vanhu and pavakatipinza mabasa iwayo vanga vatiimbisa
kuyasikhathaza kakhulu ukuthi sesiqedile umsebenzi esasiwuphiwe wokuthi sifundele ukubala abantu bese siphiwa imali kodwa lokhu singayitholanga imali yakhona. Sasitshelwe ukubana siza kwenza lokhu sesiphiwe imali.
Izo zvinova zviri kunyunyuta vaverengi vevanhu vazhinji vachiti aiwa izvi zvaakuti kandisa mapfumo pasi nekuti mangwana ndo pachatanga census kuverengwa kwevanhu. Aizvo hatina mari dzekushandisa kubva kunzvimbo dzatinogara tichienda kunzvimbo anonzi maenumeration areas idzo dzinenge dziri nzvimbo dzekuedza tichange tichiverengera vanhu.
Kunsukwana isanda kwedlula, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala eyezimta umnumzana Richard Gundane utshele Studio 7 ukuthi ababalisi abayandise ukuqatshwa lugatsha lwezimstart ukubala abantu bachiwe phandle kwalolu hlelo lumnyaka.
Nxa sokunjalo-ke sina lapha kuzimbabwe teachers association esibamelelayo ababalisi nabantu abadala abephezu kwe-45 nama-50 years banye seba-approach i-retirement. So bayabuza ukuthi kanti sokutheni eminyakeni sibesisebenza kuhle antsho ukungena kwi-census kumsebenzi siqeda ukusebenza phelulu zathola la kuyinzuzo encane. So yiyo imali encedayo ababalisi ukuthi iyabamotivetha layo ibayi-encourage ukuthi bahlale emsebenzi zinwe wokubalisa ngoba imali ezinjalo yize national umuntu wonke la uyazi. So kulombuzo lapho ukuthi kanti kuke kwabe le research yini etshengisayo ukuthi abantu abadala kabakwanisi ukuthi bawuyenze. Nxa ikhona ngathi sifuna ukuyibona ukuthi itshona. Kanti nxa kulo hlupho lokuthi abantu abadala kabasoze bakwanisa umsebenzi kuye kwayenzwa yini i-medical examination yangkhona. Kule fitness test yini eyenziweyo ukuthi itshengisa ukuthi abantu abadala kabasoze bakwanisa lowo umsebenzi. So thina sithi hayi asifuni bandlululo into yokukhethwa ukuthi umuntu ahambe emsebenzini kufanele ukuthi kusetshenziswe into ye-professionalism umuntu wonke ongumbalisi uyakwanisa ukuthi ahambe ayothatha lowo msebenzi awuyenze so kumele ukuthi ipolicy leyo bayilungise bakhiphe lokho abafuna ukuthi bakufake angazi ukuthi okubekileyo khona kungumba eminyakeni yonke edlulileyo ababalisi bonke abakwanisayo bayahamba bayengena umsebenzi nxa kuyi-fesicamfesi sezikho lokho nxa kuyi-criteria enjani yikho lokho ayikhona lokho abakulethileyo lo nyaka so siyacela sibili ukuthi abegatsha lwe-census bakukhangele lokho
iphephandaba le-news day lithi ugatsha lwe-zimstat lwagatsha intsha yebandla le-ZANU-P f ukwenza lo msebenzi ukuze kube lula ukuhlela inani labantu ngezigaba zokuvota kuyamele kucele lezano PF. Ibhanga lesizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe selimise ukusebenza kwebhanga le Medbank. Lo gatsha lokuthumela abanye imali olwenkampani yesimbisa brands oluthiwa Inbox. Lusetheswa icala lokwephula umthetho wokusetshenziswa kwemali yaphandle kwelizwe. Inkampani yesimbisa brands yiyo elemvumo yokwenza amabhizimusi ePizza Inn, Chicken Inn, Nando's, Steers, Awe South Africa, iwayenzela eZimbabwe, lamanye amankampani athengisa ukudla okuphekiweyo ama-restaurant. Lokhu kwenzakala isisindo sedola leZimbabwe siqhubeka sisiwa ngamandla. Uhulumende uthi kulamankampani athola idola leMelika ngesilinganiso esisemthethweni esiphansi kakhulu kulesensitha. Abesethengisa impahla isebenzisa isilinganiso sesisindo somgambo wensitha. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube.
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende kakayitholi indlela yokuqinisa idola leZimbabwe usadinga abantu angabafaka icala lokuthi yibaba bangukuthi idola leZimbabwe lilahlekelwe ngamandla nxa liqathaniswa lezimali zakwamanye amazwe okubanga ukuthi intengo yezinto ikhweli siyaphezulu kuso sonke isikhathi okubanga njalo ukuthi izinto ezithengwa ngaphandle zifike sezidula kuleli lizwe kanti ke kayisiloqini so lakhona lokho yebo kambe ngabe dinga lo lalwana adinga abathakathi emuhulumende aphenduka abe ngutsika mtanda adinga abathakathi abangekhoyo kanti ukuphela kwamandla imali kukwenye indawo hayi kulabo bantu abaqanjiweyo hayi kulama kampani aqanjiweyo
lona udaba lwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lemali yaphandle kwelizwe kukhanya kuludaba olungani alucacanga ngoba uhulumende yena ufaka ungani hayi into zihamba kuhle kuyini ubona ungani kungenziwa ukuze isisindo sedola leZimbabwe singawi ngalokho esikubona
ayikho enye indlela yokuqinisa imali yeZimbabwe ngaphandle kokuthi kuqiniswe ezomnotho kungaqina ezomnotho kuzatholakala i-foreign currency eneleyo likwazi ukugxila idola leZimbabwe kuza kusho ukuthi into ezivela ngaphandle zingafiki sezidula kanti ke njalo kuzaphungulwa izinto ezithengwa ngaphandle kwande ezithengiselwa abangaphandle lokho kuthiwa i-balance of payment okungokunye okwenza ukuthi idola leZimbabwe lingabi lamandla lezo zinto ukuze zilunge zizadinga ipolitiki ezinzileyo ehlalisekileyo engekhoyo khona manje okukhona kathesi i-corruption okukhona kathesi ukulahleka kwezomnotho kumele kulungiswe ipolitiki ibisilungiswe ezomnotho bese zilungisa idola leZimbabwe bese lisima liqina ngendlela efaneleyo hayi ukukhuluma nje ngomlomo politiki uqala ezomnotho zingaqina zilunge sezilungisa njalo le dola leZimbabwe yonke into sihamba ngendlela efaneleyo
umbuzo wami wokugcina amankampani wona lawo amabili avaliweyo kungaba kulezombusazwe yini phakathi kumbe ikwehluleka nje ukwenza ukwenza umsebenzi.
Bayehluleka ukwenza umsebenzi laba abafanele benze umsebenzi. Umsebenzi omkhulu ngokuthi idola leZimbabwe liqine ezomnotho ziqine. Lokho sekubehlule. Yingakho ke sebedinga lamankampani angasoba ngani babo ngokuba wabo ayiwadiliza umkhonomi bayawayekela. I-corruption yiyo enkulu kakhulu ekudilizeni idola leZimbabwe. Ungakhangela izimali ezithengiswa emgwaqweni izimali ezifanele ukuthi ngabe zisemabhenki. Ngezabo bona laba abakhulu abasezihlalweni ezinkulu ezamakhampani abo siyakwazi sonke lokho. Ngakho ke laba abakhethayo bebabopha kumbe bebavalela amakampani yilaba abangasozihlobo zabangaso bangani babo. Kodwa konke lokho akusoze kulungisa umkhono womwelisho.
Umnumzana Efidlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Rights Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Inhlanganiso yabeBotswana abaphila ngokuthengisa ezitaladeni ithi abomthetho kumele baqale ukususa abantu bokuza abakule ibhizimusi okumele ibekelwe izizalwane zalelo lizwe kuphela. Okunenga sikuzweni kumqondisi Dube esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Umbiko wethulwe ngabenhlanganiso yabadabuka kweleBotswana abaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyethusang bahwebi bathi abomthetho kumele baphathise ngokususa abokuza endaweni zokuthengisela. Umnumzana umphemetse esikhale okhokhela inhlanganiso le uthi abokuza ebabagcwele kubhizimusi yokuthengisa ezitaladeni noma nje uhulumende wathi le yibhizimusi ebekelwe izalwane zelizwe lakhe. Uthi kulabo ukuza abathengisa ukudla esitaladeni abakubhizimusi yokweluka inwele kanye lokuthengisa isiqoko konke lokhu kumele kwenziwe ngabe eBotswana. Usithale uthi okukhathazayo ukuthi iningi labo ukuza laba abalamaphepha okuhlala elizweni. Uthi amazwi akhe akumelanga thathwe njengamazwi enzondo abhekiswe kwabo ukuza kodwa indlela yokukhuthaza uhulumende wakhe ukuthi adalele abeBotswana amathuba emsebenzi. Amazwi kaSithale abuya ngesikhathi abeZimbabwe bebhekane lesimo esinzima kule South Africa lapho inzondo ebhekiswe kwabo ukuza iqhubeka iqonga. Umnumzana Elson Ndlovu ohlale eHabron uthi noma nje bezwisa ukuthi imithetho imithetho akumelanga abantu bakubeke ngendlela ezagcina idala inxabano phakathi kwabemzini kanye lezizalwane zeBotswana.
Ya kuyezwakala ukuthi kuthiwa kulamabhizinisi okumele abe ngawe eBotswana including ukuthengisa okutsheneyo ezistrithini. As long kulokuzisisana abantu bakithi kumele bawuhloniphe lokhu ukuze kungabi lokudonselana kanye lokufuthelana njengalokhu okukhona eSouth Africa.
Kwake kwaba lokufuthelana phakathi kwabeluka inwela beZimbabwe labeBotswana ubangwa ibhizimusi kodwa umlilo wakhona wacitsha. Abacubungula ezombusazwe wafana lomzana zenzomoyo bathi ungahlaliseki okukhona kwele South Africa phezu kwenzondo yabokuza kulakho kumemetheka ukungena kwamanye amazwe angumakhelwane noma kungayisiyo ndlela yodlakela.
Le into eyenzakala eSouth Africa asebeyibiza ngegama lokuthi dudula eqonde ukuthi ikhiphe abantu bokuza elizweni laseSouth Africa iyinto ezamemetheka emazweni amaningi ikakhulu abantu abazaba affected ngale nto ngabantu ababuya elizweni laseZimbabwe ngoba abantu beZimbabwe bagcwele amazwe wonke la nje ikakhulu ona lana amazwe agombolozele iZimbabwe.
Umoyo uthi akumangalisi ukuthi kweleBotswana sekulohlangothi oluthi abomthetho bathatha amanyathela ukuthi bavikele imisebenzi kumbe amabhizimusi ezizalwane zalo.
Akumangazike ukuthi kulamaqembu thizeni elizweni laseBotswana abathi bona sokumele kube lamanye ama-sectors in Botswana agcinelwa abantu baseBotswana okumele abantu bokuza njengabaseZimbabwe bangavunyelwa ukuthi basebenze kuwo njengama-sectors afana le-vending, informal trading and so on. Lancanje bekungabe kusenzakala lokhu bekungenzakala ngendlela okusekuzaqhubeka ngayo manje kulandela lokho kwenzakala eSouth Africa.
Nyakenye eleBotswana likhiphe uluhlu lwamabhizimusi agcinelwe ezalweni zalo iningi kuzingatsha lapho okutholakala abeZimbabwe. Lokhu kugoqela imisebenzi yokunusela, yokutshaya izitina, yokoluka, yokupheka izinkwa, eyamabhutsha kanye lokuthengisa impahla encane esitaladeni. Ningumqondisi Dube oyindaba zindaba ze Studio 7 ngise Hebron kwele Botswana.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC.
Manje isikhanyelo eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Umsakazo weZBC uthi obengumholi webandla lokholo lwesipostoli eJohannes Marange umnumzana Mutumwa Noah Daguda obhubhe ngesonto ubekiwe izolo emathuneni esonto yeMafararikwa eMarange esigabeni seManicaland. Ubikwa bekule nkulungwane lenkulungwane zabantu abavela kuncwa zonke zelizwe ababalisa inkokheli kahulumende abavalelise umuyi. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi isakhamuzi seFort Rickson umnumzana Luke Mathonsi wachaya umakhelwane wakhe uRaymond Moyo waze wabhubha emethesa icala lokuhamba ekhuluma amanga ngaye. Manje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani basakazi baka Studio 7. Ninjani, niyaphila nonke? Hayi no, nami ngiye ngajabula namhlanje ukuthi ngithole indlela yokuthi ngikwazi ukungena phakathi kwenhlelo zika Studio 7. Ya ngudube lona ubuya endaweni zenkaya. Ya hayi engilakho nje ukuthi kuzo zonke izinto ezenzakalayo especially eZimbabwe. EZimbabwe kayizange yalunga since from 1980. Ya kayizange yalunga. Kwaba nje lesikhathi esifitshane abelungu bengakaphumi kwangathi abantu bakuthola ukungathi bayajabujabula, kodwa ke zange kube lokujabula. Ya ngoba izenzo zalaba bantu esithi singabantu esiphila sonke elizweni eliyi-1 ma ungathi uyabhekisisa ukwenza kwabo abasenzi ngaleyana indlela yokuthi kwakubanjisweni. Abantu abanye abantu beMashonaland bayilaba abantu abazitshela ukuthi bona yibona abantu abalilwela ilizwe lelo, kanti kufana nokuthi babengekho, bakhokhelelwa ngabantu ababesilwa under Zipro forces. So kwinto ebuhlungu kakhulu kuzwisa usizi ukuza abantu sebekhuluma kungathi ibona babengaphambili ngokusekwa ngabelungu bebathatha kungathi mhlawumbe bazokwenza ngcono, kwathi mase ufika isikhathi sokungathi bayajika nabo bajika abantu bezani babahlamukela. Okunye nje enginakho ukuthi kubuhlungu ngoba ama-resources emathebeleleni khona lapho athathwa wonke asiwa eHarare, amafemu ajika kwafa kwamasonto. Kambe ungabe kuyinto ekahle ukuthi uthathe insiba zenye inyoni uyokwakha ngayo isidleke sakho? Akusiyo into ekahle leyo. Hayi, ngiyabonga ukuthi ngibe kulo umsakazo owanamhlanje. Ngiyabonga kakhulu.
Studio 7 linjani? Hayi, sisiphilile nje. Silokhu sibheka umumo waseZimbabwe laphana. Hayi, laphana kuhlangahlangene, laphana nje kuhlangahlangene mpela. Labo siyabathemba, kodwa hayi, kungathiwa ngani idonki encane izana idonki enkulu. Ngibona sebengani idonki encane. I-CCC makuwukuthi yona ithi ihlukile kule ZANU-PF. O-Vice President abangu-2 badingani, ngoba leso yi-strategy seZANU-PF sokuncindezela amaNdebele. UChamisa la sebuya nge-strategy seZANU-PF sosiba labo Vice President abayi-2 ngabani? Indaba engazidingi u-Vice President wako-1 either ungu-Welshman ungu-Tendai-Biti obeyi-1 kuphela kule Vice President wako-1 njengalapha e-South Africa. UMalema ungu-President wakhona ngale Limpopo
kodwa wakhethwa kibo khona le Limpopo ukuthi bengu vice president wakhe. Wena kwehlula kwehlulwa yini ukuthi ezikhethile la u vice president wakhe ekhe lo tenda ibida asidingi ukuthi kumbe ngwakidinga kakhethi kube lo vice president oyiwani baso kusiba lawo vice president abayi 2 sokukonfuse abantu phela ngoba lesi siyazi ukuthi istrategy sokuncindezela amandebele sezani PF chamisa kabe lo vice president kowani lokho ukuthi ba lo vice president abayi 2 hayi usuke sekonfuse abantu so abasakwazi ukuthi manje kuhamba njani lapho le idonke encane phela le CCC futhi lobe ngathi ingene vele izabe lokhu incindezela amandebele wa unjawo nje kwezani PF so hayi kuzima kuhlangahlangene impela hayi ngoba sisisabotela ikhitha amaparty esindebele hayi ngoba kulanjana amaparty eshule ni hayi wanokuzibambelela mpilo ngoba akhitha amaparty wonke alo president 1 vice president 1 lokuthi wasokusiba lawo vice president abayi 2 ngokwani mhlawu ngakazi kubone sokubona kona leZimbabwe kweshishwe amahlona lendivula amhlawu akakukho lokho u vice president kabe yi 1 nampano chiwenga uchiwenga ungu vice president ngapha se minister of health kahle kahle lapha vele kuhamba njani izwe lana lelana alithathekanga kahle lana lizwe kube nje please khale one time uto dilizona lana lombuso khona vele hayi ngoba lapha hayi lana lizwe lana right-hand lana lizwe labo yangendlela enga right-hand labo yalidunuzile lana lizwe
hayi Studio 7 hayi kudala bendizama ukukhangela ezi number like indicate nama izinto sithi kwapha ku Studio 7 is right kakhulu like imibuzo ezizibuzwayo like nge lower party yelanduka yeZimbabwe zanophefu hayi thina sizalwa phaka ku-1980 but asanga sabone into like isijabulisa yena ngoku singathetha sithini asinayo into sithi singathi hayi kokungono ngendawo ethile but ngoku hayi kunzima asinokwazi ukuvuya ne-independent day because kuvuyile ukuhlupheka cha
salibonani salibonani ku-Studio 7 salibonani uthungayo egipsi uthunga salibonani bantu mavulasi linjani lonke bantu linjani lonke bakithi thina siyaphila kunantwembi siyaphila sibili hhayi khona hayi kugodola ngapha kuyagodola sibili kodwa hhayi yenti nje ngifakwa ngumbono onyana lwami engiwubonayo mana yazi laphana kulamanye abantu mana babiselilizwe emuva uzathola ukuthi abantu baba into yinye bebambane lalumfana omncane lubamba lomfana omncane kuye bezama ukuthi at least bazama ukususa lo ndoda lo ukuthi at least kumbe into zingahamba kuhle ngoba nxangithi ngiyakhangela ngibona ukuthi ubaba lo ukuphuma soze kuphume noma ngaze bemudle kumakhetho lapha soze ephume esitulweni kasoze uzenza okwenziwa ngobhudi wakhe omgabe oyikho aza kwenza uzalela esitulweni ebesefike naye yakuphindwa amakhetho kukhetho kutsha khetho kutsha into engiyibona ukuthi azayenza ngendlela awona ngayo bawona abantu laba konke usukala badla sikizimali bathunyezela izimali ezivela emazweni bayadla bakhulisa amakhampani abo bakhulisa izinto zabo kulo muntu ongathi umuntu elamaplazi angu-20 kuyini khonoku hhayi laba abantu laba basibisele muva mana angazi ukuthi singenza njani abantu laba ukuthi ubeke kubona ukuthi hayi into abazenzayo zimbi akukwazi ukuthi zingamenza njani indoda lo sile ngamukhangele dunga ngibongile kakhulu ngibongile sekile kakhulu lonke be-Studio 7 ngiyalibonga umsebenzi wenzayo dankini akhiwami ale ngamakhiwami athe likuhambise njengoba likuhambisa umsebenzi dankini
sanibonani belaleli be-Studio 7 lezisebenzi be-Studio 7 ngiyalibingelela ezindaweni zonke lapho elikhona yikuba lisenza uhlupho lwabantu alupheli yazi nxa abantu bekhala ngemali eZimbabwe besithi ibhondi liyahlupha kuyabe kungani uhulumende kazwisani lamama kodwa ibhondi kwezinye indawo liyachaya kakhulu abantu mina ngifake amabele ami GMP ngo-December imali yami ibuyela mhlaka-29 yenalinyaka ngaze ngisithi ngiyitshintshe ngiyise kumarani hhayi ukuthi ngithwale izandla ekhanda ngoba into engiyabe sengiyisebenzela kanyaka njalo umnikazi webhondi lo ngiyeke mina ngithi kantshintsheli intando yami njalo isitolo sikahulumende lapho engikhona mina sasiyikho lapho engingathenga khona ngebhondi ngithi hayi ibhondi liyathina ngithenge izitolo zabanye abantu i-2500 bhondi ithathi inginika i-100 rand kambe impilo yomuntu iyabinjani khona so ngisho ukuthi abake bananzelele ukuthi nxa besebenza labantu bahlonipha abantu njalo umuntu ungamthatheli phansi ngenxa ukuthi unilesikhundla esiphezulu kuthiwa phambi kwasomandla siyafana
sanibonani ku-Studio 7 ngiyalibongelisa lonke balaleli okhulumayo Godfrey Moyo abangaziyo bangazi ngo-BG Plumber into engifuna ukuyibika lana bakithi okumele liyibone ma-South African selingenwe ngumoya ka-Robert Mugabe lo mnangagwe okukhuluma amanga mali sithi ne abantu baseZimbabwe yibo abaganga eSouth Africa lichiya ezinye inhlanga khona lokhu lizibuze kusasa ukuthi ne lizaphila njani nabantu ngoba lina alifuna ukuphila nabantu lifuna ukuphila nezinyamazana okusalayo ikuthi ne umthwakazi ungama ngenyawo usimele thina abantu basemathebeleleni sibe kwazi ukuvuna umnotho wethu sixotshe laba abasitshontshela umnotho wethu nabantu bakithi basesindebeleni abahamba namashona abaku MDC nakuzano siyabaxwayisa ukuthi nebehlakaniphe ngenye imini bazodla amathambo thina sesidla inyama impela bazinuka amakhwapha laba bantu abasapota abantu basempumalanga besibulala benza kanje siyabonga
lawo ke bekungamazwi enu linamba laleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden uhlangane lenkokheli yebutho lelizwe lakhe izolo eyazisa ngokuthi kuqakathekile ukuthi umhlaba wonke jikelele ukhangelele kwelemelika ukuthi lilethe ukuthula. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba uBiden ethule imininingwane yezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yakwele Russia egoqela amalunga edalele parlamente. Elemelika lamanye amazwe omhlaba lethesa ele Russia izijeziso zenotho kulandela ukuhlasela ele Ukraine okwenziwa ngele Russia. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele osicubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
Asimboni uPutin enenhloso yokuqhelisa izwe laseRussia. Kodwa esikubona kusenzakala ukuthi uPutin akeneme ngokuthi amazwe entshonalanga Ukraine ibe lilunga lenatho ngoba uma isiba lilunga lenatho kuzasho ukuthi amazwe entshonalanga azothatha izikhali ezinkulu kakhulu azisondeze duze neRussia. Sizakhumbula ke futhi ukuthi ngokwebalazwe lakhona iMoscow i-capital city yase Russia isondele kakhulu esayidini lase Europe. So yilokho ngaphezulu kwezinye izinto uPutin angakufuni ukuthi kwenzeke. Sizakhumbula phela ukuthi ngaleya eminyaka iRussia ize iyofaka izikhali ezinkulu eCuba zibheke eAmerica. IAmerica yethusela ngokuthi izosebenzisa izikhali zenews ukuthi kuvele kuhle kubheduke impi. Zahoxiswa lezo zikhali ezazifakwe iSoviet Union. Ngakho ke uPutin ucabanga into efana nayo leyo ukuthi laba bentshonalanga bazoyenza nxa ngabe kuukuthi iUkraine ingasibe yilunga lenato. Kodwa ke ukuthi ke manje lokho akwenzayo uPutin ngiyacabanga ukuthi sizokhumbula phela ukuthi iUkraine yona ibisivuma ukuthi ayisezukuthatha ubulunga benathu. Kodwa ke njengombani kunengxoxo eziqhubekayo phakathi kwayo neRussia engxoxweni akufanelanga phela ukuthi uye ungathi usuhlulile, kumele uye ulokhe unamandla ukuze uzuze kakhulu kulokho ofuna ukuthi uphume lakho. Yilokho ke esibona ukuthi uPutin akuzamayo hayi ukuthi mhlawumbe iRussia isazoqhela ngokwalesiya simo sakuqala kuse yiSoviet Union. Kodwa ke khona lokhu ukuthi nje kuzokwakheka iblokhu elisha ele BRICS futhi lelo blokhu ngoba manje uma silibuka liholwa yiChina esingu number 2 emhlabeni ngobukhulu bomnotho kuzoba iblokhu eliqine kakhulu enizobe ninamandla futhi angedlula lawana aweSoviet Union ngoba lizobe lisabalele umhlaba wonke. Sikhuluma lapha ngeBrazil, sikhulume ngeIndia, sikhulume ngeSouth Africa, sikhulume ngeChina, sikhulume ngeRussia azobe esabalele lawo mazwe.
emhlabeni. Yikho lokho engicabanga ukuthi inhloso kaPutin ekupheleni kosuku yiyo afuna ukuthi ifeze.
Umnumzana Zenzo Nkomo yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Uhlelo lokubala abantu olwe-census luqala namuhla. Abaqatshwe ukubala abantu bekhala ngokuthi abaphiwanga mali yokusebenzisa ngesikhathi bebala abantu. Siluqibake lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Libe losuku oluhle.